Osomabhizimusi ababhalisa ukuthi bathole imvumo yokusebenza bengaphansi kukaZupco abathandanga ukuvezwa amagama abo. Labo bakhala ngokuthi babhekane lobunzima bokuthi bayaphuza ukubhadalwa ngabale nkampani phezu kwalokho beyithola ngedola leZimbabwe elua isisindo salo mihla ngemihla. Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association, iBupra, yena ukhuthaza ukuba kuvunyezwe abezinye izimoto abasebenza bezimele njengalokho okwakusenziwa ngaphambilini kokuqhamuka kwe-COVID-19.
Okungenziwa ukuze kunciphise udubo lokusilela kwezimoto ezithwala abantu emadolobheni ukuthi i-mass public transport system, umbi urban mass public transport system lekaZupco ibe khona kwelinye icele, kube sokusithi-ke amakampani azimeleyo esasivele silayo ikakhulu koBulawayo, oBupta, ombayiwa, osithi labo bavunyelwe ukuthi babe bathwala abantu ngendlela babevele besenza ngayo. Abantu bona bazazikhethela ukuthi bangene kuziphi izimoto ngokuchipha kwazo langokuthi ziyabafikisa nesikhathi yini. So esikuqomosela kwenje abavunyelwe ama private players la abe khona emgwaqweni kube semthethweni njengoba bavele besemthethweni.
Umnumzana Aklas Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso eJehova Mbayiwa, uthi okwakhathese akula esekuphumile kungxoxo abalazo lohulumende. Unkosikazi Sanele Nyoni, isakhamuzi zakoBulawayo, uthi impilo zabantu ziba sengozini nxa amapholisa esexotshanisa imitshova.
I-transport iyahlupha okungadingwayo, kodwa okuzwisa ubuhlungu yindlela amapholisa ayabe exotshanisa ngayo amakhombi ayabe encedisa abantu. Amapholisa awakhangeli ukuthi bayabe befaka impilo zabantu engozini nxa bexotshanisa amakhombi la.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo ophila ngokusisebenza, uthi uZupco akathenjwa ngala sikhathi esiqondileyo esaziwa nguZulu.
Le nto ye-transport vele iyasihlukumeza kakhulu, ngoba njengathi vele abayenza amabhizinesi esizenzela amabhizinesi ethu okuziphilisa, uzathola ukuthi uzabona ufuna ukungena ngo-7 ekuseni kodwa uzolalana kuze kushaya u-9 ngaleso sikhathi amabhasi angikhona azabe engekho. Lokho kuyasi-affecta kakhulu, kwenza vele kungasebenzeki. Ngabe nje i-government iyavumela nje imishomo ukuthi ingene ukuze kuthi abantu bakwazi ukuhamba ngesikhathi abakwanisa ngaso.
Isiphathamandla senhlanganiso eZimbabwe United Passenger Company, iZupco koBulawayo, umnumzana Tineyi Rwasoka, walile ukuphendula imibuzo ephathelane lalolu dubo wadlulisela kumqondisi wenkampani le, umnumzana Evaristo Madangwa, yena ongazange adobhe ucingo lwakhe. Emazwini akhe ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo, unkosikazi Monica Mutwangwa uthe uhulumende kazange amise imota ezingekho ngaphansi kwenkampani kaZupco ukuba zithwale abantu, kodwa imota lezi kufanele zibe kusimo esiqondileyo ukuba zithwale uZulu. Ngesikhathi esifanayo, ubuye wathi uyananzelela ukumemetheka kwemota ezingelalungelo ukuthwala uZulu, ngalokhu abomthetho bazaqhuba umsebenzi wabo bengela kwesaba kumbe ubandlululo, lokhu kusenzelwa ukuba uZulu aphephe engozini zezimota. Okwakhathesi ibhasi engaphansi kukaZupco ingamadola ayisichiyagalombili eZimbabwe, i-80 bond, ukuthi ikhombi ingamadola alikhulu, i-100 bond. Kuthi lezi izimota ezingekho ngaphansi kukaZupco zibuza idola leMelika elilodwa nxa sezithwala ngesikhathi santambama, lapho abomthetho sebengasavimbanga emgwaqweni. Ngomnyaka ka-2020 uhulumende wenza inhlanganiso kaZupco ukuba ibe yiyo ekhangele indlela zokuhamba. Ezinye lezi inhlanganiso zamiswa ukuthwala uZulu. Kodwa inhlanganiso le ikhulelwa linani labantu abadinga indlela zokuhamba. Inhlanganiso yamagqwetha amele amalungelo abantu eZimbabwe Lawyers for Human Rights imele inhlanganiso yabe Passenger Association ithi yona isiphe inhlanganiso yakoZupco kanye lomphathi ntambo wezigaba amahola angamachumi amabili lane ukuthi befake amabhasi aneleyo ukuthwala abantu behlise ukudubeka kukaZulu ahlangana lakho ekudingeni izimota zokugada. Kungehlula lokhu baza kusa inhlanganiso yakoZupco emthethwandaba ozamele abambe ngamandla ukuba benze lokhu. Ngimele Studio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.